So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhla ka 5 kumbimbitho 2021 ngontungamili nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje. Intengo yamafutha ezimota ekhwele mhla ka 5 ngenyanga edluleyo isikhwelele njalo kusukela namuhla. Kubhubhe abantu abahlanu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamatshumi amane lane belomkhuhlane lo. Uhulumende sethule uluhlu olugcweleyo oluveza ukuthi izikolo zizavulwa nini njalo zivalwe nini umnyaka uze uyephutsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abahlanu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamatshumi amane lane 44 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani labantu asebebhubhile selokhu i-coronavirus ifike kuleli laya kunkulungwane elamakhulu phose amahlanu 1483. Asebefunyenwe belayo bona sebesedlula inkulungwane ezingamatshumi amane lasithupha 36,223. Amanani ababanja lomkhuhlane labafayo kulezi nsuku ehlile kakhulu nxa kuqathaniswa lakunyanga ezedluleyo ikakhulu ngompalakazi. Intengo yamafutha ezimota iyona ekhwele mhla ka 5 ngenyanga edluleyo isikhwelile njalo kusukela namuhla. Ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority lwazise izolo ntambama ukuthi ilita eyodwa yedizili ebithengiswa nge-$1.27 isithengiswa nge-$1.32 ngemali yeMelika, okutsho ukuthi ikhwele ngamasensi amahlanu. Ipetulo yona ebibiza $1.26 ngemali yeMelika ikhwele ngamasensi amane yaya ku-$1.30. Ingcwethi kwezenotho zithi lokhu kulakho ukubangela ukukhuphuka kwentengo yezinto ezitolo. Ugatsha lwezemfundo solwethule uluhlu olugcweleyo oluveza ukuthi izikolo zizavulwa nini njalo zivalwe nini okwamahlandla wonke umnyaka uze uyephutsha. Ihlandla kumbe ithemu yakuqala esungulwa mhla ka 15 kulinyanga ngabafundi abaloba imihloliso belandelwa ngabanye abafundi mhla ka 22 kulinyanga njalo izaphela mhla ka 4 ngohlangulaso kuvalwa izikolo. Ithemu yesibili yona izaqala mhla ka 28 ngohlangula njalo iyephela mhla ka 10 ngompandula, kuthi kweyokucina izikolo zizavulwa mhla ka 4 ngenyanga kamfumfu ziyevalwa mhla ka 17 ngompalakazi. Ithemu yakuqala ngomnyaka ozayo izaqala mhla ka 10 ngozibandlela. ukuvulwa kwezikolo lokhu kuza ngesikhathi izakhamizi zemaphandleni zisithi izikolo eziningi azilamanzi okuyinto elakho ukubangela ukuthi umkhuhlane we-coronavirus umemetheke kalula uhlasele abafundi lababalisi. Kodwa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi izikolo ezingelamanzi azisoze zivulwe uhlupho lolu lungakalungiswa. Izifundi zemaphandleni eziningi aziphumelelanga ezifundweni zika grade 7 njalo ezinye zazo zibikwa zingakwazi lokubala umutsho owodwa nje. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi zemaphandleni eRural Communities Empowerment Trust. Umnumzana Fumani Ndlovu waqala ngokuchasisa isimo sendlala eLupane.
Bekungenza ikhonoko nje ukuthi lonyaka izulu libe ngconywana. Uthe kusiba ngconywana nje kwaba ngconywana nemasimini, kodwa linye kakhulu kwezinye indawo abantu baswela imvundiso njengamafertilizer okulimazileyo njalo emasimini ukuthi abanye silili kuzaba zindlala. Kodwa okungcono ukuthi kwezinye indawo kuzatholakala okungathi ukuthi abanye bangathengisela abanye abantu bangasizana ngendlela ezithiyeneyo, kodwa kwezinye indawo hhayi wonakele emasimini ngenxa yezulu eliningi lokusweleka kwemvundiso.
Yabona ukuthi uhulumende uthe lezikolo sezizavulwa, ubona kusenzakalani lapha njengoba besesiza ukuthi abanye abantwana abayenelisi ukuthi befunde besebenzisa inhlelo zebulenjini, kukanti abanye besebevele sebengumhlambi kazelusile.
Sikukhangele sibili lokho ngelisho lokho ngokubana kuyinto emqoka kakhulu ukuthi uhulumende yebo usekhulumile ukuthi izikolo zivulwe. Into esiyamukelayo njengabantu abahlala emaphandleni ayikade bevele belohlupho lokuthi kasenelisi ukusebenzisa abantwana bengenelisi ukusebenzisa ubulembu i-online learning ngendaba zokuthi akula ma-networks, akulani, i-connectivity yangkhona inzima kakhulu. Kodwa sikhangelele ukuthi kuzaba lobunzima obukhulu kakhulu. Ababalisi sebeqalisile vele ukuthi abasoze benelise kuye ezikolo. Kungakho-ke ababalisi abasuka asithi engxenye kobulawayo siya ezikolo zemaphandleni okudingakala khona ukuthi agade ibhasi ngemali edulayo. Amabhasi asebiza inhlawulo zawo nge-forex, umbalisi yena ehola imali yangekhaya khonapho i-RTDS. So kuzaba lokunzima kakhulu, bazaqalisa ukuthi bekhulume nge-incapacitation ukuthi kabenelisi kabala ma-buses konke khonokuyana kuzathatha ibanga elide ukuthi beze benelise ukuya ezikolo zemakhaya. Ikhangele futhi ukuthi udaba lwe-corona lanxa uhulumende sethe sevulile kodwa kalukapheli, izikolo zemakhaya eziningi kasoze zenelise ukuthi zithenge impahla zokuzivikela ku-corona, ama-sanitizer, ama-maski. Eziningi izikolo zivelela zilamanzi lamanzi. Indlela yokuvikela i-corona ukuthi ugezwe izandla kokuphela. Izikolo eziningi azilamanzi. Izikolo eziningi emakhaya kazila ama-classroom blocks. Kuzaba lokuminyana kakhulu i-social distancing ayiso zibe khona. Wayelithi sisamukela lokho sokuvulwa kwezikolo, kodwa sibona kuzadala ubunzima kakhulu ikakhulu ekuvikeleni umkhuhlane we-corona.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngowenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust. Kulezinye izitolo lamabhizimusi abikwa esehluleke ukuvula ngoba engaselamali okwabangelwa ukuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Ukucwayisisa okwenziwe ilumsakazo kuveze ukuthi udubo lolu lubhahe emadolobheni amancane afana lewange leVictoria Falls lanxa nje kobulawayo laseHarare lakho kulodubo olufanayo. Abaphila ngokuthengisa emigwaqweni labo bathi inengi labo alisoze lenelise ukubuyela emsebenzini ngodubo olufanayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomkhokeli wenhlanganiso yabaphila ngokuzisebenza iBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni.
Yikho siqhuphuzela ukuthi uhulumende ngabe uyanika abantu usizo lo lesithi i-cushioning package ukuthi benelise babuyele emsebenzini. Abanye sibili kathesi abalaluthi eqinisweni.
Uhulumende uke waphathisa abantu abagoqela amalunga enhlanganiso yenu. Uncedo lwakhona lilubona lwaphathisa na kumbe kulokho kusadingakala ukuthi abantu baphiwe njalo olunye uncedo?
Usizo olwalethwa nguhulumende angeke lusizo kwakuyikulinganisa ngoba abantu bathi sebelinde inyanga ezingafika ezinhlanu enyakenye banikwa imali engalingana lamadola amahlanu ezwe le-America ngiyakithi yayi 600 RTGS aso mali esingathi lusizo. Umuntu engathi selinde 5 months ngingazikhayela ngesikhiwo abe sephiwa i-$5 kuthiwa lusizo, kambe shuwa sebesisiyazi abantu ngasizo njalo na?
Ukuze amabhizimusi amancane afana laweni wona lawo aphumelele, kuyini kahle kahle okumele kwenziwe ngalesi sikhathi esecoronavirus?
Okokuqala ukuthi uhulumende kumele abise usizo lohlonzi kube yimali ukuthi abantu bayathuma ngayo. Kumele abantu beqhubeke bevunyelwe basebenze emkambo belandela izinqumo zenezi eze World Health Organization ukuthi bagqoke ama-mask, bageze izandla xa bethengisa, batshelane izikhala khonokuthi i-physical distance kumbe i-social distance xa umuntu ethe wangafuniki ebantwini, lokuthi imkambo le abasebenzela khona qheliswe batshelwe izikhala ngoba eminingi khona iminyene. So yimizamo kumele yenziwe ukuthi abantu basebenze kuhle, ngokunjalo kuyamele bakhanyelwe, bancediswe futhi bakhunjuzwe ukuthi bengakhohlwa ukuthi balandele izinqumo lezi. So ngathi-ke amapholisa nalawa akhangela izinqumo ze-COVID-19 angazulazula engene emkambo ekhangela abantu encedise inhlanganiso ezinjengezethezi labantu ababhodabhodayo esibacelileyo ukuthi bakhangele abantu, bafundise abantu ukuthi balandele izinqumo lezi.
Umnumzana Michael Mdladlandiweni ngowenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Udaba lokuthiya umsebenzi kukamnumzana Kembo Mohati lulokhe lusemilonyeni yabanengi bebuzana ukuthi kambe ngubani ozathatha isikhundla sakhe. UMohati wehle esihlalweni sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe ngomvulo ngemva kokucaywa kwemfihlo yakhe inkundla yeZimlive. Yona ethi wayethandana lamakhosikazi abanikazi njalo esebenzisa iwofisi yakhe njengesikhundla sokucantsha esenza indaba zocansi. Ibandla leZANU-PF lithi lanxa uMohati esephume ekubeni ngumsekeli kamongameli welizwe uzaqhubeka esesikhundleni esifanayo kubandla leli. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukukhetha umsekeli wakhe ozathatha isikhundla sikaMohati yiloba nini. Sibuze ingcweti kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube ukuthi ubona izala nkomoni.
Ukuthi kungena bani kuza ngokuthi bayalandela yini lokho asebakujwayeza abantu ukuthi bathathe umuntu owayele sikhundla esikhulu kuzaphu ingakangeni ngo-1987 kuzanu, ngokuba okukhulu ikuthi kube ngumuntu owangena kunye lobaba uNkomo 1987 kusenziwa unit accord hayi labo ababe kuzaphu baya kuzana kungakafiki unit accord ngakho nxa ukhangela kulabo zabona ubaba u Simon Khamo enguyo phezulu kodwa basengathatha abanye phela ilabo abantu basebenza ngendlela yabo esingayazi lati kodwa ke nxa ukhangele uzabona uKhaya Moyo enguye umuntu ohamba phambili kulabo abangangena kodwa basengehla badlule kuye nxa bengamthandi bathatha abanye kanjalo ngoba kusemandleni abo akulanto bavimbelaka akulanto ebhalwe emthethweni ukuthi kumele bakwenze kanjalo bazenzela umathanda njengakho kodwa ubaba uKhaya Moyo nguye ophambili kulokho nxa kulandela indlela bekusenzwa ngayo
singabona ebuyela yini kuhulumende uMohati imhlawumbe bemupha esinye isikhundla esitshiyeneyo
usengavuyela ngolunye usuku kodwa kakukabonakala ukuthi angangena umuntu osekwaba nguvice president kakujwayelekanga ukuthi angabuya angene sengu-minister izinto ezinjalo ngokuba kuyahlupha kakhulu emapentshenini kuyahlupha ezintweni eziningi nxa usuthatha isikhundla esiphansi kakhulu usengaretire ngemali encane kakhulu ingakho kabantu abaningi bekubalekela ukubuyela njalo kodwa kangiboni njalo ngendlela aphume ngayo ukuthi angabuya buyele esikhundleni esikhulu angahlala kuzanu ngale lapho waretirelwa khona laba bantu abadala asebenze khona ngale ngokuba bayamdinga bayamgcina lanxa kucathangela ukuthi kaziphathanga ngendlela efaneleyo emahofisini angibona ukuthi usengabuyela ku-government ngibona nje ngokuya kwesikhathi uzagcina nge-Congress elandela ezano esephumile phezulu esihlalweni lesiyana sebefaka omunye
khona ungathini ngodaba lokuthiya kwakhe umsebenzi
emazweni abaningi vele umuntu kungathiwa khona ulecala lokusebenzisa ihofisi le-government ukulala labomama abendileyo kumbe labantwana besikolo uyachiya umsebenzi yinto etholakala endaweni eziningi kakhulu emhlabeni lapho abahlonipha khona abantu lo mthetho ukhona lapha kuphela eZimbabwe lapho umuntu athangona khona bulala abantu enze konke ukungcola pronyothwa acine emkhulu yingakho sibona abantu abaqeda abantu ngegugura wundi namhlanje balezihlalo ezinkulu kakhulu abatshontshela abantu nge-Willowgate scandal balezikhundla ezinkulu kakhulu kodwa ukuthiya umsebenzi ngemva kokwetheswa icala elinje ikakhulu nxa kulobufakazi obusegcekeni yinto vele efanele ukuthi umuntu ayenze achiye kodwa ke akungathi yena yedwa bakhona abanamacala amakhulu kakhulu okwedlula elakhe yibo abantu kumele baphume baphele emahofisini kubusa abantu abafanele ukuthi babuse hayi izigebengu
umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusaswe selikubonile na ukusemaphephandabeni namuhla inkundla yezim live ithi owesifazana ophila ngokuthengisa ucansi obotshelwe ukulala lomfanyana oleminyaka elitshumi lantathu kuphela sekweze isicelo sokuthi akhululwe ngebheyili edalele High Court. Inkundla yesayithi yona ithi ukuzingelwa kwendlofu labobhejane ngaphandle komthetho eZimbabwe sokwehlile kakhulu kulezi nsuku. Singene kumbiko elisithumela yona.
Awu, basakazi baka Studio 7 basakazi abahle siyalibonga mphela. Ayike tina emathevelelendi ngodaba lolwesiluzwayo ngumohadi ungathi khona siyajabula. Umohadi kazange azazi ukuthi ungulivenda lase-Bytebridge. Kazange azazi ukuthi uvele emathebelelendi. Wabona kungcono ukuthi achiye abafazi bemathebelelendi. Abafazi besivendeni abakibo ayilandela abafazi abezanu-PF abasuka le eHarare. Kithi esindebeleni sithi ukhulula ungaziwayo kalubashwa. Yikho ke nxa umohadi evelelwe lokhu ukuthi bamlulaze ngaleyo ndlela thina kithi emathebheleni sithi kurayithi ubevele ngasincedinga lutho bethatha abantu besishonini siyabagcwalisa e-Bytebridge namhlanje ulihlazo empilweni yakhe kasela history
linjani balaleli abasakazi lonke nje bonke nje abasakazi be Studio 7 yalibingelela kakhulu ngokusipha zonke indaba ezilohlonzi ezileqiniso lomunye lomunye okhululeke ukuthi angasho akubonayo. Siyakubonga kakhulu 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 elikwenzayo. Lolu daba lweSouth Africa shiwa lunzima lunzima kakhulu ngoba umuntu ohambe eseyadinga ubuphepheli usefike wona khona ngale le indaba veli bifuza ithathwe ngumthetho ube sezandleni zomthetho besebenze kakhulu ukwenzela ukuthi incediseke laba bantu abangasozigangi bethole labo ukuziphila bekhona ngale ngoba sokugcone bonke. So into eqakathekileyo ukuthi xa bebanjwa bejeziswe kanzima manxa bebalekile ababatbonayo betshela umthetho ukwenzela ukuthi umlilo lo ucishe. Ngiyabonga uMageza Fumukwe.
Ngiyanibingelela abantwana besilo ubaba umzilikazi wesibili. Igama lami ngusifasi ngusidambe ngidabuka emanxeleni entaba zinduna. Engithanda ukukusho bantwana besilo yilokhu ukuthi ngomunye wabantwana bakomthwakazi engijabula kakhulukazi ngokuba khona kwesilo inkosi ubaba umzilikazi wesibili. Njalo kuyinjabulo enkulu uma ngabe uNkulunkulu esesinikelela ithuba lokuthi sibe nenkosi izibuse ngokuphelele njengoba kwakuvele kuyilizwe ngaphambilini elizwe 3 amabhunu engakaza kubuye lapha amangisi ukuzodiliza umbuso wabo. Yikho okwamanje lokho sekwenzwe uNkulunkulu kuyisipho esikhulu siyisizwe sakwamthwakazi njengoba kunje nje siyabona abantwana bethu bagcwele umhlaba wonke jikelele ngendaba yokuthi lana akusahlaleki akunamsebenzi abaqasheki akunalutho. So lokhu osekulethwe ngumdali wethu uNkulunkulu siyakubonga ngendlela eyisimanga ngoba kuyithuba elivela kancane kusizwe ngasinye ngasinye. Siyayibonga inkosi yethu umzilikazi wesibili njalo siyamxhasa ngazo zonke indlela ngokuba khona kwakhe njengoba engumuntu okhethwe uNkulunkulu wagcotshwa uNkulunkulu ubaba wethu uJesu Kristu umsindisi wethu.
Sanibonani mthakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba. Ukhulumayo ngosteli Dube eKids. Bantu bakithi kuyajabulisa ukuthi mphinde ngizwakalisa ivoice yami kwizingcweshi ezikwazi ukudlulisa imilayezo yethu ziyisa la esifuna ukuthi ikhona. Engikujabulelayo kakhulukazi bantu bakithi yokuthi omunye umthengisi osekhafulekile emaseleni. Nalawo sinethile themba lokuthi kancane kancane zonke izithutha zakwelakithi kwamthokazi ziyabona ukuthi ilanga liyashona. Ziyabona ukuthi ilanga ziyalilizishonela eHarare nala kusina ndaba yabo. So engikuzama ngokutsho bantu bakithi ukuthi Kembo Mohadi singathi uzwa kahle namhlanje ngoba lamagama owawusithuka ngawo asekujikile sebe kuthiye njengenhlanzi abafana nawe.
Washington DC sanmanani nikhuluma noanda isuka eMashi mina eJombe. Injani bantu bakithi? Angiyeni senzele phela iplan labo lithumeka amadona nabantu bezano labo ngathi ayikho into abayenza nje icacayo nakhona nje. Khuluma la ngisegoli mina, ngisegoli icela ukuthi khona kube nento eyenzakala eMashi eJombe laphana. Lithumelela ama-donors nje oliyenze isigaba sethu sithuthuke inyana nje. Siyanicela abantu bezana vele abasithandi ayikho into abazoyenza. Yafana musi noma bengaze bethi bayenza ini ayikho into abayenzayo nje.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ye World Health Organization ithi liyanda inani labantu abahlatshwa ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus ezwekazi le-Afrika. Abamabandla aphikisayo kwele-Australia bathi kumele kubunjwe iqula elizimeleyo elizaphenya icala lokubamba iganyavu eletheswa igqwetha elikhulu likahulumende kulelo lizwe u-Attorney General. Siziphethe ngodaba oluphathelane leMelika. Itale lePhalamende lehlulekile ukuhlala izolo ngemva kokwamukela imbiko ebikhomba ukuthi bekulakho ukuba lodlakela. Amapolisa athi kulamaqembu ezidlofa ekade eqoqa ukuhlasela eCongress njengalokho okwenziwe ngabasekeli bakamnumzana Donald Trump mhlaka 6 ngoZibandlela bezama ukuhluthuna umbuso ukuthi uTrump aqhubeke esesihlalweni lanxa nje wayenqotshiwe ngumongameli Joe Biden. Amapolisa alinda ePhalamende athi aphakathi kokukhulumisana lesigodlo sebutho esePentagon ecela ukuthi amabutho athunyelwe ukuyalinda leli dale ngemva kodlakela lolu aqhubeke ekhona njalo okwenyanga ezintathu. Sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Difa Duve.
I-Congress ehlulekile babonkomo ukuthi ihlale idale ngenxa yezizathu zokuthi emalangeni adlulileyo ikakhulukazi eqaliseni kweviki laphana sezabona abalandeli bakaDonald Trump begcwala umgwaqo kakhulu laphana betshengisela ukuthi basayihlohloza impi basayifisa njalo ukuthi ubudlova lo besabubona busenzakala emalangeni adlulileyo bephinde benzakale njalo. Okuyinto esingakaze sibone njalo okuyinto un-American into efana leyana leyana ngoba i-America lilizwe elijwayele ukuthi libe lilizwe elitshengisela solidarity ukubambana kwabantu nxa sekuthe kwafika isimo njalo sabeya sadlula inoma isimo singesinzima kangakanani. Kodwa ke lokhu okukaDonald Trump okuhlongozwa ngabalandeli bakaDonald Trump yikho sekusenza ukuthi idale le-Congress bangasahlaliseki kuhle iloba nje nxa ukuthi befanele ukuthi bangene imihlangano yabo.
Amanye amazwe Dube ungathi ayikhangela njani inyaka-nyaka yonke le enzakalayo eMelika?
Okwenzakalayo lokho bamunkomo kulihlazo elikhulu kakhulu ikakhulukazi nxa kukhangelwa elizwe elifana leMelika eliyilo ukuthi nxa silikhangele sithi yiyo i-super power lapha emhlabeni efana ukuthi ngabe ukuthi itshengisela impawu ezilungileyo njalo impawu ezitshengisela ubuntu. Kodwa namhlanje yiyo njalo esesiyibona ngenxa yokuthi bakhetha umuntu owayengelabo ubuntu njalo umuntu owayelokucwasana ngokobala kakhulu ukucwasa eminye imihlobo kakhulu ayekutshengisa sobala. Kwadutshulwa abantu abamnyama abaningi kakhulu ngesikhathi uDonald Trump esembusweni kwaba lokutshengisela ukuhlukana ngokobuhlobo noma ngithi mhlambe racial discrimination eyayitshengisela ukuthi wena nxa ungasilona ikhiwa wena nxa ungumuntu omnyama isabelo awulaso isabelo sakho lapha. Yiyo into eyayenza uDonald Trump waze wangena embusweni ngenxa yokuthi iningi lamakhiwa babemvotela ngenxa yokuthi babetshengisela ukuthi bona bathanda inkulumo zakhe ayezikhuluma ezitshengisela sobala ukuthi yena akala ndaba lomunye umuntu ngaphandle komuntu oyabe kuwukuthi ulikhiwa laseMelika kuphela. Kulihlazo kakhulu lokuba umnkomo ngithemba ukuthi ngabe idale leCongress noma ngithi ubukhokheli baseMelika ufakathi ngabe ukuthi bayahlala phansi bazame ukuthi badinge isisombululo ngoba nxa kunje iMelika nxa iqhubekela phambili ngokungaqedi ubudlova labo babo lo obenzakalayo kuza kwenza ukuthi amazwe afana laboRussia laboChina bagcine bephucile lokho ebekade ilakho ezandleni ngenxa yokuthi ayisoze ithi sehluleka ukulungisa indaba zasekhaya iMelika ibisifuna ukuthi ihambe yeqondisa izigwegwe kwamanye amazwe kodwa bona basehluleka ukulungisa into zabo zasekhaya. Kuqala ukuthi umuntu abekwazi ukuthi yena emzini wakhe kumi njani andubani ukuthi uqala ubuso usuyalungisa indaba zabanye abantu ngaphandle. Into le inxa bengayinanzeleli kakhulu izayenza ukuthi iAmerika iphuceke kalula kakhulu ngoba sazi ukuthi vele amazwe afana laboRussia balikhangele kakhulu ngelihlo lokhozi iposition leyana ukuthi baphinde bayithathe njani ubusuper power.
Umnumzana Tifa Dube uhlaziya ezombusazwe. Sikhangele ebezihamba phambili. Intengo yamafutha ezimota ekhwele mhla ka 5 ngenyanga edluleyo isikhwelile njalo kusukela namuhla. Kubhubhe abantu abahlanu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamatshumi amane lane belomkhuhlane lo. Uhulumende sethule uluhlu olugcweleyo oluveza ukuthi izikolo zizavulwa nini njalo zivalwe nini umnyaka uze uyephutsha. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.